Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungami linkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena umongameli Obama uchilo ntambami izolo kubana hayi sebe nani sibe winile ama Republicans kodwa ke uzazama ukusebenza lawo lapha kwanisa khona. Lapha bedlulana khona bengazwanani uzasebenzisa ima executive power ukwenza ezinye izinto afuna ukuzenza yedwa lapho athola khona i-resistance.
Kulandela ukunqotshwa kwebandla likamongameli Barack Obama elama-Democrats nelama-Republicans kukhetho lokudinga amalunga ayidale le-Congress, iningi lithi uzabhekana nobunzima obukhulu eminyakeni embili esisele yombuso wakhe.
Ngingakhangela isizwe sabona ukuthi into le e-mandatory blending yenziwe ngoba besifuna ukuthi si-protecte kumbe sigcine inkampani ka-Billy Rothenberg ethanol esechisumbane.
Idale le-Constitutional Court lihluza udaba olokuphikisa umthetho kahulumende othi wonke amafutha ezimota kumele ahlanganiswe lomhluzi wemfe owe-ethanol.
Ngohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba lamhlanje. UChris Gande we-Studio 7 uxoxa lomgcinisihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Love Momoyo ngemva komhlangano wabo omkhulu owe-Congress obungempela viki edluleyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iningi lithi umbuso kamongameli Barack Obama uzaphela ngeminyaka emibili ezayo uzaba lukhuni kulandela ukunqotshwa kwebandla lakhe lama-Democrats ngelama-Republicans kukhetho olokudinga amalunga edale le-Congress. Ukhetho lolu lubone ama-Republicans ethatha idale le-Senate alithathelwa ngomnyaka ka-2006 ngama-Democrats njalo lisengezelela amalunga kudale le-House of Representatives. Amadale e-Senate le-House of Representatives la engafananiswa lawe parliamente kanye le senate kwele Zimbabwe njalo kufanele kuvunyelwane ukuze izinqumo zibe ngumthetho. Ama Republicans acina ukukhokhela idale le senate ngomnyaka ka-2006. Abanye bathi usekelo lukamongameli Obama selunxipha kukanti amalunga aleli bandla abencintisa abengasafuni ukuthi aze bakhankasela njengenjayelo. Ibandla lama Republicans linqobe ezigabeni ebezithenjwe ngelama Democrats ezigoqela amadolobho eNorth Carolina, iColorado, iIowa, leKansas. Kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lweRunoff eLouisiana ngenyanga ezayo. Yena umongameli Obama useqoqe umhlangano lamhla ntambama njalo senxuse abanqobileyo kumabandla omabili ukuthi axoxisane labo ngolwesihlanu eWhite House. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ovotileyo kulolu khetho ngoba eseyisizalwane seMelika.
Ngithanda ukuthi amhlophe kuma-Republicans babe campaign ebe-effective. Ukunqoba kwama-Republicans kuletha i-change ku-government. So kuzaba a bit difficult sozamelazame ukusebenza lama-Republicans. Banegotiate, bakhulumelane, bafake phambili izifiso zama-Americans, hatshi izifiso ze-party.
Kodwa sesikhangela amandla akhe lawana uMnumzana Obama, awe-executive. Wona ngapho ngiwasebenzisa mahlayana nje.
Yena umongameli Obama uchilo ntambami izolo kubana hayi sebe nani sibe winile ama-Republicans kodwa ke uzazama ukusebenza lawo lapha kwanisa khona. Lapha bedlulana khona bengazwanani uzasebenzisa ima-executive power ukwenza ezinye izinto afuna ukuzenza yedwa lapho athola khona i-resistance.
Ungathi kuliqiniso yini lokho esikuzwa kukhulunywa ngabanye abanqobileyo langingcwethi ezigcubungula ezombusazwe ukuthi umongameli Obama ubengasafunwa ngabantu?
Mina angikholi ukubana ngingathi kasafunwa ngabantu. Ngibona ngani yi-message eyasetshenziswa ngama-Republicans very effectively sisiyekhethweni ukuze abantu banganabathokozi ngo-Obama. Khangela i-unemployment uyehlisile u-Obama from maybe 9% now to below 6%. Employment, abantu sebenza imisebenzi ngabe kwanisa. Abayithi i-national debt security sesizwe sehlisile njalo. Singakhangela intengo yepetrol layo iyayehla everyday nsuku zonke lapho. So kulezinto eziningi ezinhle ezenzakalayo kwi-economy ye-America kodwa akula ofuna ukubana umongameli Obama phiwe ngenisimchayisoni ukubana hayi wenza kuhle. Abantu lokhu bemthanda u-Obama. Abaningi abavotile u-Obama kazange bahambe ukuyavota, bahlalele ezindlini. yikho ukhetho lakhona lingaphumanga kuhle.
Kuyaqala yini ngomongameli Obama ukuthi nxa esekuhlandla lokugcina lombuso wakhe kube lokunje?
Hayi, ayisinto yokuqala ena ngalesizayo. Bonke omongameli be-America nxa sebekuhlandla lokugcina lombuso wabo. Kumongameli Clinton kwenzakala, kumongameli George Bush kwenzakala, so kwenzakale njalo ku-Obama. So ayisinto entsha. Nxa uvele uhlezi esikhundleni, ngokuya kwesikhathi abantu bazathona nguwo le problem, abasaboni okuhle okwenzayo okwenzela khona. Ngo-2016 bona ngani kuzatshintsha futhi ama-Republicans azadliwa njalo kwi-Senate. So kuzaba isikhathi esifitshane nje beyiphethe i-Senate, akuyikhatshana.
Umnumzana Dumaphi Mema yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo uvotile kukhetho lwakhonapha eMelika izolo, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseDallas, eTexas.